ukwala kwedebate elandelayo ngoTrump kuyinto ekhaliphileyo kucele lakhe ngoba ibivele ingozi singathi i-high risk kuye okudlula okunkosazana uHarris ngoba ukhumbule phela ukuthi kuleli lizwe kunabantu abaningi vele esingathi ngesilungu are not engaged kwiindaba zepolitics baza kuphela ama-election maye seseduze njalo bangena nje ngokukhangela ama-debates okunye lokhu vele kabakulandele into zama-policies nani bayabe bengazilandeli so babukela ama-debate kuphela so i-debate iqakathekile ebantwini abaningi basebenzisa yona ukugeja lokujaja i-candidate so ngendlela aperforme ngakhona uTrump ku-debate ledluleyo i-debate esithathu kuye ingaba ingozi nxa ephinde wadliwa futhi
ngombono wenu kuya kuqala leyi kwaphambaniseka ngaphi
bona kwami abantu ikakhulu ukucele le-Republican Party benze iphutha elikhulu kakhulu ngokweyisa kakhulu unkosazana uHarris bemeyisa betshela abantu ukuthi kakhaliphanga yonke le nto efana naleyo so ke uthe efika laphana ku-debate ubebevele becabanga ukuthi uzodliwa ku-debate ngoba vele bemkhangelela phansi okuliphutha elikhulu kakhulu ngoba unkosazana Harris ngumuntu okhaliphileyo impela njalo ufunde ezikolo eziphezulu liloya njalo ukuthi afike esigabeni leso akuso sona namhlanje akulula